So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuLwezi 2023 ngokuphitube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhlupho olukhulu yikuthi iUnited Nations ukuthi amandla izaba lawo awokuthi khonokho kwenzakale. Yikho lapho okulomsebenzi khona ngoba iZimbabwe itshengisa ukuba yisikolo.
Abaphikisayo bathi kumele kwenziwe uphenyo lokuhlolisisa udaba lokuthunjwa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change.
Sina ebandla le-ZANU-PF yithi phela i-ruling party asinasidingo sokuthi sihlukumeze abantu ngoba sivele sisembusweni.
Abakubandla le-ZANU-PF bayakusekela lokhu besithi abanasandla ekuthunjweni kwabaphikisayo. Ele Israel le-Hamas baqhubekela phambili bekhulula abathunjwayo labanye ababhalelwe intilongweni e-Tel Aviv. Zalethulele zamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Abaphikisayo bathi kumele kwenziwe uphenyo lokuhlolisisa udaba lokuthunjwa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change. Bathi kuyamangalisa ukuba abathumba amalunga e-CCC kababotshwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Amabandla agoqela ele-CCC, ele-Mthwakazi Republic Party lamanye ancoma okwethulwe yinhlanganiso ye-United Nations ethi kumele kwenziwe uphenyo olujulileyo ngesehlakalo lesi. Kodwa abakubandla le-ZANU-PF Party ngabazilutho ngokuthunjwa kwabantu eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Khona kuyinto enhle okuzindaba ezimnandi endlebeni zomuntu owakithi ikakhulu. Kodwa uhlupho olukhulu yikuthi iUnited Nations ukuthi amandla izaba lawo awokuthi khonokho kwenzakale. Yikho lapho okulomsebenzi khona ngoba iZimbabwe itshengisa ukuba yisikolo entweni zona lezi. Kodwa ke nxa kungenzeka lokho kungasiza kakhulu. Ngoba abantu bazabe bayadisappear kwenzakalani iZimbabwe isaziwa njengelizwe ukuthiwa lililo mthetho nxa umuntu ewonile uyabanjwa labo kababanjwa. Into emangalisayo kakhulu.
Pho ke nxa iUnited Nations ingaso zibe lamandla kumele kwenziweni ngodaba lolu?
Ukuthi okungenzeka babudu ukuthi kungaba yikuphi. Mina ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi abantu vele ngabe uhulumende phela ukuthi limjezise yikuthi nxa kuvotwa khonaphana lingamvoteli ngoba amandla wona lawo namanye awoku-abducta luhlupho lokuthi liyazithola li-half-half abanye besekela into e-wrong abanye bengayisekeli. So yikho kungasiza njalo o-United Nations bona la amazwe basiza kakhulu nxa linalizisukumele elizweni lifuna ukuncediswa uhlupho eselilalo sebezongena. Njengoba tesi kubo Israel kwapha labo Hamas nxa sokuliwa yikho lapho abangena khona nxa sokulinyazweni. Nxa kuthule ungathi nje labo bazitshayela amangqetshane babukele.
Ye, nxa sisikhangela ke uyabona ukuthi abantu bangavele benze njalo bezama ukuthi bavotele amanye amabandla bangalibagongodwa phela lapho bathunjwa khona khonapho. Asikho lapho lohlupho khona.
Ye, uhlupho lwakhona lukhona pho babutuko okuyinto kwakhona kodwa vele ukuthi kuze kulungiseke. Angeke kulungiseke ngokuthi abantu bahlale phansi. Kukhetha sikuze engxenye sikubalwe amavesi kwenziweni. Akungeke kulungise khona lokho. Kumele ukuthi kuqokozela kube khona okokuthi into leyi ayiqondanga le eyenzakalayo. So sivumelane singabantu abeZimbabwe ukuthi into le kayiqondanga siyayisukumela ukuthi akumelanga kwenzakala into efana lale. Yikho kungasiza. Uyabona khathesi nxa sikhuluma ngokhethi iSADC ukuthi bangene babe lamandla sihlezi isithule kulabo baqule amadolo khona phansi.
Kodwa ke phela siyakwazi ukuthi khonokho ke yikho kwethusa abantu abanye bathi pho kufa umntu akabani angena emgwaqweni enzeni kusalobani anjengobona khonapho.
Ye, kulohlupho olukhulu kakhulu ngithi uyabona into engathi is interesting ukuthi lize lona lelo litholakale ngokuthi abantu basukume ukuze libe khona litholakale ngokuthi abantu basukume bavumelane futhi ukuthi lapha asilungiseni okurong kumele kulungiswe okwinto khona oko kodwa iformula yakhona ngeyokuthi abantu bona bahlale phansi bayidecide bavumelane ukuthi hey asenzenini lo ngoba i-United Nations ukuthi isukume nje ifike kwaphana sithole sekule commission esisebenza angazi imoklante commission leke yalokhu zenziwa lapha ayizange isize isadiki ngoba kuyamele isadiki ibe involved.
UMnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance besixoxa laye ese-Johannesburg kwele-South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Joseph Juma okudalele ZANU-PF Central Committee.
Uphenyo luyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba luyenza ukubana singabi lokucabangela kodwa sibe lokuqinisisa ukubana into eyenzakeleyo iyenzeke ngasizathobani njalo iyenzeke kutheni. Lokhu ngikhulumela ngoba thina ebandla lethu leZANU-PF yithi phela i-ruling party asinasidingo sokuthi sihlukumeze abantu ngoba sivele sisembusweni njalo futhi ungawukhangela akulasidingo ukuthi sinqaba ngathi kumbe sifuna ukuhlukumeza sibili sesingahlukumeza abantu abanjengomuyi okukhulunywa ngayo lowo obengaziwa izolo kodwa namhlanje sevuke saziwa ngemva kokuthunjwa lokubulawa sisaziwa kanti nxaba kuvele kufuna ukwenzakala izinto sibili ezenzakalayo indaba okungenzakali emabizweni avele esaziwa edumile njalo elo hlonzi ku-opposition politics ubona phela ababizana onyabochamisa bona omaheri ostalo sowendi labantu bani o kungabe kususenziwe emuntwini vele obengaziwa izolo obengela any effect at all abe nguye osethunjiwe wasebulawa yikho ngisithi mina uphenyo luyadingakala ubana sibone ukuthi kanti vele kusani kuvela ngaphi ngoba akuveli ngithi lathi kuyasingcolisa sesikhathele ngokuhlala sinindwa udaka ngento esingaziyo uthi kuyohlala kuthiwa iZANU-PF isidumba abantu isibulela abantu siyenze lokhu nalokhu andiyabona inkinga ekhona ukuthi nxa kusenzakala izinto lezi ziyenzakala kungabi lo usakazi ukuthi umuntu akhona ngobani ngabe siqhuba ngokuthi nangumuntu lowo nguyothumbileyo kanti indaba lingambophi uthuma umile laphana kumbe umthembo uDube nangu simbonile nguyothombileyo
ye kodwa kulo munye ozithetha ividiyo esethunjwa ngumuntu ophume kuvidiyo yangkhona le lokhu engakabojwa kuze kube lamhlanje anje abantu ngani kuyahluba khona kugoleti
ividiyo yana ethatha Mthembo ayitshengisa ubana uhamba njani kutheni yabona mina kimi kwesikhathi ngibona cele bona ngaka for sure nxa abantu besithi kona ngokwe-state management enxa mhlawumbe kuyabe kuliqiniso uyithethe njani ugijima kutheni njalo i-connection yangkhona imidlani ngoba phela into le ifuna ubufakazi obupheleleyo uyakwazi ukuthatha mina ividiyo ngizigijimela kumbe ngizibambela ubhobha wamngane ubusufaka ku-social media ti nangu uthuma uyangigijimisa lapho ufuna ukundithumba kukanti uthuma ebekusho shooting range le kumbe beseplanini lake zingela le kumbe besenza whatever kwenzayo kumbe kuvele uthuma ulemvumo yokubana ebethwele kodwa bezofaka ividiyo lama-foni e-shopping lawa uthi kanye ngantombeta yikho sithi kona uphenyo luqakathekile luyadingakala even olu-independent civil luyafunakala ukubana sibone kati bona la bantu abakwenzayo bakwenza ngaliphi ngoba hayi akuveli kithi nxa kulo munye omnye wethu okwenzayo wenza ukuganga.
UMnumzana Joseph Juma ukubandla leZANU-PF njalo okudale leCentral Committee sixoxe laye ekobulawayo. Omunye wabathunjwayo ngumuyi umfundisi Tafumane Masaya owabulawa ngabaxatshangelwa ukuba basekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uhulumende uyakuphika lokhu. Incwadi ezilwela ilungelo likaZulu labafundisi abatshiyeneyo bathi kumele ele-Israyeli leHamas bebeke phansi izikhali okwesikhathi eside athi kwensukwana njengalokhu abavumelana ngakho ngeviki ephelileyo okokuphetha udaba lwabo kusasa. IHamas namhla ikhulule abathunjwa ngomfumfu kwathi njalo ele-Israyeli lasusa entilongweni ababotshelwa ukulwisana labezomvikela belizwe leli. abezindaba abe-Reuters babika ukuba uHamas ikhulule abantu abafika phose amajumi amabili 17 njalo ele-Israel lenze okufanayo. Sokukhululwe abatsha labesifazana kumaxele omabili. IHamas ike yama kancane ukukhulula abadabuka kwele-Israel izolo isithi ilizwe leli lenze okungekho phansi kwesivumelwano abasilobelane ngeviki ephelileyo. Abakhululwe namhla bagoqela isizalwane sakwelemelika u-Abigail Eden oleminyaka emine. Kambe kumele lubanjwe njani udaba lolu? Ake sizwe umfundisi Siphetho Dube we-Brethren in Christ Church ekhuluma ngokukhumisana umlotha phakathi kwele-Israel le-Hamas.
Lokana ngikubona kuyinto enhle ukuthi nxa betshintshana izibotsha zabo lezi ezikhona kwakhathesi zingatshintshana, akubeke izikhali phansi, kukhulunyiswane, kukhunyiswane umlotha. Ukufa kwabantu wasonto enhle even oyedwa baningi kakhulu, akukhulunyiswane labamazwe omhlaba United Nations lalama Arab countries kababakhulumise, kungabi lo mcabango wokuthi iqhubeke iye phambili.
Ye, kanye ngazani khonoku kubeka phansi izikhali ngokwensuku ezine? Insuku zangkhona ziphutha kusasa ke ziyagqitshwa khonapho. Ufisa ukuthi kuyiwa phambili kumele benzeni ngaphandle kokukhulumisana umlotha? Okunye kumele kwenziwe kuyini njengomfundisi Sibili?
Ye, ikukhulumisana umlotha laba abe-Israeli through United Nations lalaba ama-Arab countries. Ama-Arab countries kakungabi lomunye ocabanga ukuthi nxa isithi kube lokuthula abambe omunye izandla omunye aphiwe induku zokutshaya. Wonke umuntu kabanjwe kuthiwe khona asikhumisane umlotha, asibeke izikhali, akungaliwa ngoba umhlabathi wonke lo esikiyo loba laba mama sibephambanisile. Ukuphambanisa komunye kakukwenza ukuthi wena la umlande uye kulwa laye. Akube le ndlela yokukhulumisana kube lokuthula, ngoba ukuthula kubiswa ngokuthi omunye encane angaviseli. Kodwa ke nxa sokulokubuyiselana sokusenza ukulwa kwakhona kungani.
Ye, singathi ke nxa sesikhangele kodwa ukuthunjwa kwabantwana labogogo labokhulu, kambe akwephula inhliziyo khonokho njalo lokubhonjwa khona ngale eGaza? Akubulala inhliziyo khonokho?
Kuyabulala inhliziyo. Ake sikhangele ku-Israyeli bangaki abathunjiweyo, bangaki asebebulewe. Nginanzelela ukuthi abathunjiweyo abe-Israyeli balutshwane kulala idamaji esiyenziwe i-Israyeli ngapha kuGaza kubesila lalaba be-Hamas.
Umfundisi Siphetho Dube ukubandla le-Brethren in Christ Church besixoxa laye ekobulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele-Sierra Leone lithi kulamasotsha azame ukuhluthuna iintambo zombuso namhla ahlasele inkamba enkulu yebutho edolobheni le-Freetown. Umongameli Julius Maada Bio wethule umbiko enkundleni ye-X othi abantu laba babehlulwe ibutho lakhe. Ipolisa lakwelemelika elabulala umnumzana George Floyd ligwazwe ngomunye ovalelwe entilongweni eTucson esabelweni se-Arizona. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuthi ugwazwe kabuhlungu njalo usesibhedlela. Soke isikhathi sezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa nezembatho zamasiko. Kambe kuyavunyelwa yini ukuthi abantu bagqoke amabhetshu lemisisi lokunye-ke? Ye, ake sizwe-ke ubaba uNgwenya. Lapho sikhuluma ngobaba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. UNgwenya lapho ukhuluma ngokwethulwa ngomunye ubaba kustudio 7 esithi akumelanga abantu begqoke amabhetshu emcimbini onjengalwana bawenze egadade. Khonokho ke uthi akulunganga. Kodwa ke asizweni ke uthi ubaba uNgwenya uthini.
Kunensizwa lapha eke yafaka i-voice note emsakazweni weni lapha ikhuluma ngento eyenzeka egadade. Ithi yona ayiphathekanga kahle, ngicathekabe futhi ngenkulumo yalendoda. Ithi uma isichaza ithi yona kunabantu laphana ababevunule amabhetshu. athi yena entaba zinduna laphana abantu abazalayo bazoba yini uma abantu bezobuya behamba ngqunu echo ukuthi ngoba kwabulabantu abavunulile laphana amabheju nokuinto eyisimangaliso nxa akusekhona abantu bakithi abaseyisa imvunulo yayigqoka ngokhokho bethu impilo yabo yonke athi yena bahambaze thina siyawavunula amabheju sibe bahle awubheke nje kwaZulu ubhekele elokuzeni emalawo laphana kumangoni ubheke laphana eZambia kumangoni bayavunula nje akekho esike simuzwe ukuthi bahamba ngqono lokho kukodwa babuduke kunikeza inselelo ukuthi ngiyacela njengoba futhi lento yakhulunywa lapha emsakazweni wakho ukuthi ngempela ke sivunyele ukuthi sifundise abantu ngamasiko wethu ngoba nishona laba abangamaChristian abangamaChristian uma ungabheka ngokweBhayibheli uAdam noEva ma basebonile uNkulunkulu kuthiwa wabenzela ama-garments esebenzisa isikhumba sesilwane. Therefore kusobala ukuthi umuntu oqala emhlabeni eqala ugqoka wagqoka isikhumba sesilwane kumbe ngithi senyamazana ngemva kwamahlamvu labo abayagqokile kwaba yinto impela eqhubekayo kwaze kwathi abantu nxa sebedevelopha ke baqala ukwenza into efana nabo lokuzene nabo ama-cloth lawo labo cotton laba kodwa ke kwaqala ngesikhumba. Uma uzobheka indoda eyayisondelana noNkulunkulu kakhulu enamandla ethiwa nguJohn the Baptist. Leya ndoda leyana the Baptist. Le ndoda yayigqoka ingubo yekamelo. Okhuma kusoka kuthi egqoka wona amabheju. Kodwa akekho umuntu ombiza ngokuthi wayenqunu. So siyacela ngempela ukuthi ngelinanga ke kukhuzwe khona lokho. Abantu bakithi bakuqaphele ukuthi imvunulo esigqoka kulezi nsuku into eza nezinye izizwe esayibolekayo akuyona yethu. Ngakho ke nxa abantu bakithi bevunule ngokwesintu bekhumbula ukhokho babo akungabibikho abantu abazothi bona abantu bahamba ngqono hayi akuvunyelwa lokho bafowethu.
Siphinde saxoxa njalo lo nkosikazi Siphilisiwe Dube laye uyingcwethi kwezamasiko esintu kodwa ke yena usekela kakhulu ukholo lwesiKristu.
Ngokubona kwami loludaba lokuthi intombi sezigqoka okuveza amavele lamathangazi luyaphambana nesiko lamaNdebele ngoba luveza ukungahloniphi njengomntwana oyintombi lokuzehlisa isithunzi nenhlonipho isithunzi sakho kanye lemuli lapha osuka khona kusuka abantu beyikhangelele phansi ngoba sikhule sifundiswa ukuthi amathangazi lamavele izinto ezingahanjiswa kumphakathi ngoba kuyabe kugcwele abadala abahlonipheka kakhulu ukugoqela izinduna abaphathi besigaba labanye nje abaphathi belizwe. So ukuthuthe wena umntwana oyintombi uveze amavele usuka ukwehlise isithunzi sakho kakhulu silendima okumele siyidlale kakhulu njengabazali ekufundiseni abantu bethu usuku lwethu lokugqoka emaNdebeleni ngoba kokuvele ukukhanya lapho kubuthene umphakathi ogogo babethi bangakubona lapho ungagqokanga kahle ubone sebesukuma bekubizela eceleni ubana kawugqokanga kahle bekhiphe izintandela zabo ubone sebekuthandela okutshengisela ukuthi babetshengisela ukuhlonipha ngoba uzabe uzahlala njani sokufika isikhathi sokuthi uhlale uzahlala njani kumphakathi abantu bonke bazabe sebekhangele wena phakathi komphakathi wena mntwana oyintombazana. So kuqakathekile kakhulu mina ngokubona kwami ukuthi amavele amathangazi izinto okungamelanga siziveze izinto okumele umntwana oyintombazana ekufihle ngoba vele sikwazi ukubana esukweni lethu kuyimfihlo enkulu kakhulu.
Ye lo ke unkosikazi Siphilisiwe Dube ingcwethi kwezamasiko esintu usekela njalo ukholo lwesiKristu. Siyabezwa lapho ukuthi abadala bathini wena ke uthini ngodaba lolu
owangusenziwe mani ligcina amasiko
ngomanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi useNispanda Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhla ngifuna sikhangele indaba eqakathekileyo, indaba yokuba ngumuntu olokubonga ngaso sonke isikhathi. Ngizabala ku Luke chapter 17 iverse ka 15. Omunye wabo athi ngokubona ukuba usesilile waphenduka edumisa uNkulunkulu ngelizwe elikhulu. Wazilahla phansi ezinyaweni zika Jesu wambonga, yena wayengumSamaria. Lapha sikhangele udaba uJesu esilisa abalithumi abalobulephero. Sihlangana laye kuLuke ichapter ka 17 lengiqeda ukuyibala. Singaya kubo verse 11 usiya phansi. Uzafumana ukuthi ngaleso sikhathi uJesu wahlangana labo eJerusalem. Lapha babelobulephero. Abanye babengamaJuda, omunye oyedwa nguye ke owayengumSamaria. Siyakwazi ukuba ngaleso sikhathi nxa wawulobulephero wawungavumeli ukuba phakathi kwabantu. Isilephero umkhuhlane owawungayelaphekiyo, wawumkhuhlane owawusesatshwa ngumuntu wonke ngenxa yokuthi wawukudla umzimba wakho. Qamula izandla, udle isandla sicamuke, udle yonke into, njalo be ube ngumuntu ongakwanisiyo ukuba nemizwa ukuthi nxa ubamba kumbe into etshisayo uyabungezwa ukuthi yatsha. Ngakho ke ukuphiliswa kwalapha kwakuyinto eqakathekileyo kakhulu, ngoba ngabantu abasebelahliwe, sebelahlelwe ngaphandle ukuthi nje sumelele ukufa ungaphandle kwedolobho. Ngakho nxa uJesu ehlangana labo ebelapha kwakuyinto eyayiyisimanga kibo, njalo kuyinto eyayiguqula impilo zabo, ukufanana njengomuntu osuse kufeni esesiyakufa elethe kuphileni. UJesu manje uyamangala lapho ukuthi esenze isimanga esinjalo, esebatshelela abantu hambani liyezitshengisa kumphristi. Baphila bonke, basilisa ubulephero baphela. Uyedwa kuphela owaphenduka kuye wazombonga ngalesi simanga esasesenzakele empilweni yakhe. Lowo muntu wayengumSamariya njalo engasomJuda. Ngakho uJesu wamangala ukuthi kambe labana abanye-ke abasilileyo indaba bengabuyanga ukuzombonga. Wananzelela ukuthi laba abanye babelenhliziyo yokungabonyi, babenenhliziyo eyokuthi bona hayi loba esenzele lokhu asilandaba lakho, kodwa uyedwa kuphela owaba lenhliziyo yokuthi impilo yami isiguqulwe ngumuntu lo, yekela ngibuyele ngiyebonga. Isikhathi esiningi abantu abaningi abadinga usizo, ukusizwa, balutshwana abantu ababa nenhliziyo eyokubonga emuntwini lo abancedileyo. Abanye umuntu uhamba elenhliziyo yokuthi avele bekumele ancedise. Ngiyananzelele kumbe kusemabandleni lapho okuyabe kusizwa khona abantu abaswelayo. Isikhathi esiningi abantu benze yonke into, kudinga ukudla kumbe ukudinga lokho okudingakalayo kwenzela ukuthi umuntu lo asizakale. Kodwa uyananzelela ukuthi umuntu lo sesizwe libandla kumbe sencediswe izimuli kumbe ngabanye abantu, uyakwanisa ukuthi asuke nje asihambele engabonganga. Lokhu kuba ngumkhuba ezintweni zonke umuntu acine sezenza. Namhlanje isikhuthazo engilaso ukuthi akucabangwe ebantwini bonke abakusiza empilweni. Kambe uyakuthole yini isikhathi sokuyababonga? Siqalise kubazali bethu, njalo siyekhangela emabandleni abafundisi abasigcinayo besithumayeza. Kumbe kungabe ungababalisi bakho abakufundisa esikolo, akumcabange lowo muntu ukuthole ithuba lokuyambonga.
Kuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba Nkulunkulu osezulwini, siyabonga ngesipho sempilo, siyabonga ngesipho sikaJesu ukuba abe ngumhlatshelo, ukuba ngaye sikwanise ukubuyiselana nawe. Siyabonga Baba ukuthethelelwa izono ngegama likaJesu, siyathandaza. Amen. Asihlangane njalo balaleli bami ngeviki elizayo. INkosi libusise.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi useNisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Sike sizwe izabaja silotabo kaNcube.
Siyalambulela kusigaba sabatha. Igama lami ngutaba kaNcube. Namhla sixoxa lo mnumzana Prince Shaba ongu councilor ka Ward 5 ewange local board engowebandla le-Triple-C.
Umsebenzi owepolitiki engingakutsho nje ngamafitshane ukuthi siwujoyine through abantu kade bewenza esihlala labo emphakathini wethu esiyabe sihlala kiwo. Mina njengosakhulayo bengilinked ebantwini nje kade besenza okwepolitiki. So ngayenza integration yiwo abantu bonabo kade ngidlala labo nje abadebesenza okwepolitiki okwesikhathi eside. Awusiyo ukuthi ama seasoned politician awe MTC, it was MTC then we were together sisebenza. I once worked at the office MTC doing the technical work khonapho senza esasikwenza singabakhulayo, so we integrated to politics through exposure nalana.
Yes, siyabona ukuthi lapha umsebenzi wezombusazwe eZimbabwe awuso umsebenzi olula. Yikuyini okukupha amandla ukuthi laloba kunzima uqhubekele phambili nje laphana uzinikela kulo msebenzi?
Umelana lawe baba, umsebenzi wepolitiki eZimbabwe awukho lula, especially opposing iZANU-PF. It's not easy. And thina we have been trained or we have been elevated to this position esikiyo namhla through umsebenzi wethu esiwenzayo nje ku community yethu through ama civic society groups esasa joinile through ukuzinikela esikwenzileyo for change, seeing our communities grow, seeing our communities being better. We have been entirely ngokuzinikela okakhulu, and they have been in the student activism senza siphikisana lento ezimbi ezenzakala elizweni lethu. So sizinikele and sizohlala sizinikele njengabatsha ukuthi sibe le mpilo elentuthuko phakathi, sibe le lizwe eliyasisukumisela phezulu njengabatsha. Now we believe
ukhula wake waba yini esikolo kumbe kwezinye indawo kubukhokheli kumbe hathi lokhu into oyiqale usukhulile usuqedile nje esikolo lapha?
Esikolo ngisho ukuthi especially ku secondary education at lase college, secondary education we are in the pressure groups. Esikolo pushing for rights zama students esikolo lapha sikho khona, and I've been
ye siyabonga kakhulu ke Dabuka Ncube ngakhonoko ke osethulela khona. Sesikhangele ke amafitshane ezemidlalo. Yes, siyabona ke ukuthi ifike emaphethelweni namhla imidlalo ye-Premier Soccer League. Iqembu le-Highlanders linqobe elengezi Platinum 1-0, kwathi ele-Capes United linqobe ele-Rentals 3-1. Iwange FC le-Chicken Inn zibe ngutshiki lobhanqa 0-0. Ingezi Platinum yiyo ethethe isicoco se-Premier Soccer League Championship. Kolunye njalo udaba oqakatheke kakhulu, iqembu le-insimbi zezwane lithole isicoco se-People's Choice Award kumcimbi we-Bulawayo Arts Awards izolo kusihlwa. Iqembu leli lithole imota yohlobo lwe-BMW. Kanye ngazano Prema bathabe kakhulu lamhlanje njalo bejabula isuku lonke. Kolunye njalo umsakazi olodumo ezatshisa sibanda laye uthole isicoco se-honorary award kulandela imisebenzi ayenzela uZulu lokusekela abaculi lokunye. Yezulu kandaba singakaphethi uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele ezinye ebesilazo. Abaphikisayo bathi kumele kwenziwe uphenyo lokuhlolisisa udaba lokuthunjwa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change. Abakubandla le-ZANU-PF bayakusekela lokho besithi kabalasandla ekuthunjiweni kwabaphikisayo. Ele-Israel le-Hamas baqhubekela phambili bekhulula abathunjwayo labanye abavalelwe entilongweni eTel Aviv. Yes, sesiyafika ke emaphethelweni uhlelo lwethu. Lingakhohlwa ke uma lifuna ukusixhuma lisixhume ku-studio 7@voanews.com. Olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uKips Dube. Lilale Zulukandaba.